eZimbabwe inkulungwane lenkulungwane zabantu azilancwadi zokuzalwa njalo abanye bathi zatshabalala kulandela umbhuqazwe weGugurahundi. Uhulumende ulemizamo eminingi yokuthi laba bantu bathole lezi ncwadi kodwa abanye bagcina behlulekile ukuzithola. Inhlanganiso yeAbameli Lawyers for Human Rights isiphume lendlela zokusiza laba bantu ngokubalobelwa ingwalo ukubamela kanye lokunye okungabe kudingakala osekudale umehluko okuningi. Ekhuluma leStudio 7 ngemva komhlangano wokukhulumisana loZulu kobulawayo oqoqwe inhlanganiso yeWild, ilunga ledale lePhalamende uNkosikazi Thabita Khumalo uncome isenzo seAbameli Lawyers for Human Rights esithi kuhle njalo abantu abatshelane basizakale.
Namhla bezihlangene kobulawayo sixoxisana ngodubo oluhlangana labantu bakobulawayo, ikakhulu udaba lweGugurahundi nedaba lokuthi sinabantwana abathiywa ngabazali abafa ngeGugurahundi abangelazithupha abangelamabhesi sitifiketi. So besezidinga izindlela ukuthi kanti singaphathisana njani ukuthi silungele kudaba. Kodwa kulobuhle osobuqalisile obenziwa ngabameli. Abameli sebengena emandebeleni ezigabeni lapho kulabantu abangelazithupha sebaphathisa ukuthi bathole izithupha.
Evumelana lokhumalo umphathi weWoza uNkosikazi Jenny William uthe kuzanceda ukuthi abantu babhalise ukuvota.
Uqondile and vele kuqakathekile. Lathi besibancedisa these last few weeks but i-program leyo I think nga izayenzakala ngama-civics wonke hayi singa-ikhona. Kufuna lama i-registration, ama-ED12, khathesi grade 7 isiphumile sebengitsho ama-results mina ababhadalanga. Yizinto ekumele sibele i-collective decision paper.
UNkosikazi Sikhululekile Moyo uthe ufisa uhlelo lolu luqhubekele phambili.
Lelo luhlelo lide kakhulu ngoba igovernment eyakwenzayo yehlulekile kubancedisa. Nxa ukuthi bayanelisa ukuthi bangasincedisa kuyasiza kakhulu ngoba kuhlangele ukuthi abantwana abanye sebezive bengomama bengelandlela zokuphila bengelazithuba bengelana bathole imisebenzi abala identity senganaso bantu beZimbabwe. Kuyasidabulisa kakhulu ukuthi uyancedisa.
Umqondisi we-NYDT uMnumzana Libhane Mbhede uthe useke wayafika emahhofisini kahulumende ngodaba lokuswelakala kwencwadi lezi eziqakathekileyo kodwa izisebenzi zikahulumende azikuboni kuludubo olumangalisayo. Uhlelo lweAbameli Lawyers for Human Rights lukhangelelwe ukusiza inkulungwane lenkulungwane zabantu kungakhathalekile ukuthi baphuma ngaphi kwendawo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.